Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 31 ngombimbitho 2017 nguNtungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Mina le program isize kakhulu ukuthini isinginikeze amandla ukuthi ngibe kwazi ukuthi ngilayo inkululeko ukuthi ngikhulume like freedom of speech lokuthi ngikwanise ukuthi ngikhuthaze abanye ukuthi ukukhuluma khona okusenhlizweni kwabo ulilungelo lwabo and futhi uzobasiza futhi nxa sesingena kukhetho lololuzayo futhi
abasakhulayo bakobulawayo abedlula amakhulu amathathu lamachumi amahlanu lamhlanje bathole izicoco zokugqiba izifundo zombuso okhululekileyo ezedemokrasi lamalungelo abo.
UKevin Gordhan into athe vele sebeyenza ube ngomunye wabantu akade bekhusela eceleni umbilo lo othi wonaka kube ne-vote of no confidence nguZuma. UZuma nguye om-appointile okutshengisela ukuthi usela ama-divided loyalties lo muntu.
Umongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma sexotshe umsebenzi umphathintambo ogatsha lwezemali kanye labanye abaphathintambo abambalwa okuyinto esidabule phakathi ibandla le-ANC. Kuwoza Fridays leqembu le-ibutho likaKristu lona elisanda kwethula idlalade lalo lakuqala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bakobulawayo abedlula amakhulu amathathu lamachumi amahlanu lamhlanje bathole izicoco zokugqiba izifundo zabo zombuso okhululekileyo ezedemokrasi ngaphansi kwenhlanganiso ye-Contemporary Affairs Foundation esekelwa inhlanganiso ye-United Nations Democracy Fund, kubika uNompumelelo Moyo.
Ngemva kwemfundiso ejulileyo abayithole ezifundweni ebeziqhutshwa inhlanganiso e-Contemporary Affairs Foundation, i-CAF, okweminyaka emibili, abasakhulayo laba baveze ukujabula. Umqondisi we-CAF, uMnumzana Innocent Bathani Ncube, uthebe kungalula ngesikhathi esungula lolu hlelo ikakhulu ekutholeni abasakhulayo abaphila lobugoga abangamachumi amahlanu ekhulwini.
Sisebenzise labantwana abangamakhulu amathathu lamachuma ayisithupha esingathi 360 njalo sithole abagogekileyo abantwana abathi 15%, kodwa into esihluphileyo ukuthi bekunzima ukuthi bathole ngendlela zokuthi abazali abanye bengafundi baphatheke kulezi zinto. Kodwa ke hayi iyenzile zili ngoba even lo mntwana onguye ocine senqoba ngumntwana oyinkazana okusinike igunya lokuthi hayi kusho ukuthi besenza into enhle.
Osakhulayo uMillicent Nyathi othole isicoco esiphezulu ukwedlula abanye uveze ukujabula kanye lokubonga inhlanganiso ye-CAF ethi usesazi amalungelo akhe lokuthi uqonda kuphi lapho ethe wabhekana lenkinga ezidinga usizo.
Mina le program isize kakhulu ukuthini isinginikeze amandla ukuthi ngibe kwazi ukuthi ngilayo inkululeko ukuthi ngikhulume like freedom of speech lokuthi ngikwanise ukuthi ngikhuthaze abanye ukuthi ukukhuluma khona okusenhlizweni kwabo ulilungelo lwabo and futhi uzobasiza futhi nxa sesingena kukhetho lololuzayo futhi ngoba there is a lot of democratization that is going to be needed kusikhathi lesisizayo kiso. So uhlelo lonke lolu lungivula amehlo futhi ukuthi nibekwazi ukuthi ama-channel ayiwo esiwathathayo njengabentanga njengabomama abesintwana yiwaphi ukuze lathi yenze sikhanye sinanzeleleka ngoba isikhathi esiningi bekungana inclusiveness esikhuluma in the disability sector even labo mama.
Omunye njalo osakhulayo owenze lezi zifundo uSipho Senkosi Ncube ophila lejwabu elilombala ongaphelelanga oyi-albino uthe uhlelo lumncedile njalo usesazi ukuthi noma esiya ekhethweni uzakhetha umuntu onjani.
ekwezinye indawo bengakwazi ukuthi umbani osebenza khona in terms of abo councilor namanye ama stakeholders awenjube bengawazi but okwakathesi sengiwazi lanxa sesizavota kathesi nyabe sengikwazi ukuthi ngivotela abani uzanceda ngalokhu nalokhu.
Uthungamirai Magwidi othole isicoco sesibili laye uveze ukujabula ngakufunde kulolu hlelo.
Project le CAF insiza ukubana ngibe active member of community yami. Lokho ngisho ngoba khathesi sengiyilunga le yalama youth games, committee member ama youth games, njalo sengiphatheke enhlelweni ze community. Ngikhona futhi kwenye iprogram yenye organization yami inxusa intsha ukubana iphatheke ekuvoteni.
Omunye njalo osakhulayo uPrecious Nyoni ophila lejwabu elilombala ongaphelelanga oyi-albino uthi uyathokoza ngale mfundiso ayitholileyo ngoba okwamanje akaselamahloni okuphuma phandle akhulumisane labentanga yakhe mayelana lenhlelo ezihlukeneyo ezisesigabeni sakhe.
Ingcebe ngokuthi bengakwanisi ukuphuma lami ngiyokhuluma nabanye phandle but sikhathi esisengikwanisa lami ukuthi ngingene ezintweni ze-community ngifundise lamabanye.
Iningi labasakhulayo laba bakhulume kakhulu ngezokuvota besithi yinto esilelayo kubo ukuthi bayifundiswe ezweni lonke jikelele. Isilinganiso sabasakhulayo eZimbabwe siyedlula amachumi ayisikhombisa ekhulwini i-70%. Njalo yibo abakhangelelwe ukuphatheka ngobunengi ekhethweni kumnyaka ozayo. Ngakho-ke sokusungulwe inhlelo ezithile zokubahlomisa ngemfundiso yokuthi baphatheke ekuhlelweni kwelakusasa labo bangameleli okuyabe kuvela kunkokheli sikhathi sonke. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Umongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma sexotshe umsebenzi abaphathintambo bakarhulumente wakhe abalitshumi lanhlanu abagoqela umphathintambo wezemali umnumzana Pravin Gordhan, kubika uBenedict Nhlapho.
Noba njenguquko eyenziwe ngumongameli Zuma kumalunga edalela abaphathintambo ibikhangelelunga abaningi, ingcitshi kwezombusazwe lezomnotho zithi yinguquko ezatshiya umnotho welizwe uguqe ngamadolon. Kule nguquko kuxotshwe umphathintambo wezemali obesenza umsebenzi oncomekayo kakhulu. Esikhundleni sakhe kufaka umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Malusi Gigaba owaziwa kakhulu ngokusekela umongameli Zuma. Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Justice Malala uthi ikusasa yelizwe isibuvilibana.
South Africans must know that their country is captured, their president is captured.
Izizalwane zakuleli kufanele zazi ukuthi ilizwe selithunjiwe. Umongameli walo usethunjiwe njalo kayikho into ezothuthuka. Konke kuzabhidlika.
Njengoba kucatshangelwa ukuthi kulezalwane zeZimbabwe esifika izigidi ezimbili kwele South Africa, lazo zizathintwa kakhulu yile nguquko. Kusethula isimemezelo senguquko lesi. Amabhanga ahlala ahlekelwa ngamarandi angamabhiliyoni angamachuma isishiyagalombili lesithupha 86 billion rands emkambo wemali. Irandi lalo lahlekelwe ngamandla ngemva kwalesi simemezelo. Ingcitshi kwezomnotho zithi leli nyathelo liza kwenza kube nzima ukuthi abasungula amabhizimusi beze kwele South Africa ngenxa yengxabangxoza esibangelwe yile nguquko. Ezinye ingcitshi zithi kungenzeka labanye abalamabhizimusi kuleli bawase kwezinye indawo lapho abacabangela ukuthi inguquko enje kayiphombu kwenziwa kungela zizathu ezibambekayo. Ingcitshi kwezombusazwe unkosikazi Judith February uthi akekho umuntu oselizweni ongasoke athintwe yimpumela yale nguquko.
Is prepared to jeopardize our economy and our financial.
Umongameli Zuma uzimisele ukufaka umnotho ezemali lekusasa yelizwe engozini. Konke lokhu ukwenzela ukusuthisa izifiso zabangane bakhe kanye lenjongo zakhe zenkohlakalo.
Enye inguquko esitshe izalwane zeZimbabwe zingazi ukuthi iyozalwa nkomoni ngiyokususwa komphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Malusi Gigaba wangena unkosikazi Hlengiwe Mkhize. Umnumzana Gigaba ubephakathi kokuhluza udaba lokuthi kuza kwenziwa njani nxa amaphemithi ezsp ezalwane zeZimbabwe ezifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili ephelelwa isikhathi ngompalakazi lonyaka. Lobanje inkulumo zikaGigaba ngalolu daba bese sipha ithemba kuzalwane zeZimbabwe elokuthi mhlawumbe zizakwengezelelwa iminyaka. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Tony Drinkwater uthi ukungena komphathi ntambo omutsha sekwenze leli themba lafiphala.
Lo mama ongenayo omusha asimazi ukuthi uyisima kanjani nokuthi inhlelo zakhe uzosihlela kanjani, ngoba ugigaba usishiye endleleni. Bese sinethemba ukuthi mhlawumbe singakhulumisana sizwane sibe ne-way forward, kodwa ke okwamanje asikwazi ukuthi sizoyiqalaphi. We hope ukuthi uzofika e-take over lapho ugigaba ashiya khona.
Kulokhu sabela njalo ukuthi njengoba uhulumende we-South Africa efuna ukubonakala edala amathuba omsebenzi ngesikhathi kulungiselelwa khetho luka-2019, kungenzeka umphathi ntambo omutsha enze kube nzima ukuthi abakwamanye amazwe basebenze lula kuleli. Kusenjalo inguquko kamongameli Zuma kumalunga edale labaphathi ntambo isilethe ukuphikisana okukhulu ebandleni elibusayo ele-ANC. Unobhala jikelelo lebandla umnumzana Godeman Tashe uthi akavumelani lali nguquko, ngoba esithi ucabangela ukuthi umongameli Zuma uyithethe kwabanye abantu abangekho kuhulumende njalo abangekho kuleli bandla. Umsekeli kamongameli umnumzana Cyril Ramaphosa laye wethule umbiko esithi ukuxotshwa umsebenzi kwamphathi ntambo ogatsha lwezemali yinto engalunganga njalo angasoke ayemukele. Mele Studio 7 Johannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kunjalo nje ukuxotshwa kukamnumzana Gordhan sokuthiye ibandla le-ANC lizamazama njalo kulokufuthelana okukhulu phakathi kukaZuma lezinye iziphathamandla eziphikisa inyathelo lakhe. Iziphathamandla lezi zigoqela umsekeli kaZuma umnumzana Cyril Ramaphosa, yena ophume emsakazweni namhla esithi kavumelani lo Zuma ngokuxotsha umnumzana Gordhan. Ukuvukela uxolo uZuma uxotshe uGordhan esithi ubehlangana labantu abazama ukugenqula umbuso wakhe. Ukuvukela umbuso isizathu esisetshenziswa kakhulu libandla leZANU-PF ukuxotsha abantu abafuna umgabe etshiye intambo zombuso abafana lonkosikazi Joyce Mujuru. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
UKevin Gordhan into ade vele sebeyenza ube ngomunye wabantu akade bekhusela eceleni umlilo lo othi wonaka kube le vote of no confidence kuZuma. UZuma nguye ongum-appointile okutshengisela ukuthi usenama-divided loyalties lo muntu, ngoba umuntu ngapha onguye omu-appointileyo omxhasile wamtshela ukuthi wamthuma ukuthi sebenza uthi akasebenzeli ilizwe, singakhohlwa baningi abangasebenzeli ilizwe. Usebenzela lo omu-appointileyo ngoba umu-appointile wabomba i-team wathi u-part of i-team. Nga ungasekho part of i-team kutho ukuthi usukenza okuphambene lesivumelwano se-team, sokuyi-security issue, sokuphakaxotshwa. Ngasukuqathanisa lokwezimbabwe kwehlukene, ngoba ezimbabwe uproblem ekhona vele yikuthi lesi sisekelo sombuso so welizwe sangkhona vele sikaze salandelwe eZimbabwe. Singakaze silandele sinjalo eZimbabwe vele siyakwazi ukuthi abantu izanu ihlale bahlukumeza, siyazi yabulala abantu baba baningi. Ibabulala nje ngokuthi kungavuka kusasa ukuthi uzwakala ngani unuka njengomthengisi uyabulawa. So siyakwazi eZimbabwe kunjalo, but kunzima ukuthi uqathanise into kaZuma eyenzeke eSouth Africa nale eZimbabwe. Into le yehlukene kakhulu ngoba vele ngendlela ekadiphathwe ngayo ngoba uPresident Gordhan bekumele ukuthi ngabaxoshe kudala abantu laba into kade beyenza.
Kodwa umsekeli kaZuma uBabu Ramaphosa uthi kavumelani lokuxotshwa kukaGordhan ngoba uthi laye wake wetheswa icala elifanayo elokuzama ukuvukela umbuzo ngubaba uThabo Mbeki. Ngakho uthi lecala eletheswa uGordhan leli akulacala elikhona ngamanga nje.
Lo umuntu okhuluma ngayo uSizwe Ramaphosa, angithi uSizwe Ramaphosa nguye siyamazi, nguye lo osebenza labelungu iLomnin Mine okuleyo khona ama-miners nani abamnyama. USizwe Ramaphosa lamashezi laphana ongomunye wabantu abaphambili kwangkhona. Vele ngabantu esingathi ngesilungu ama-handlers abo ngabelungu, ngabantu abasebenzela abelungu, hayikhona abantu abansundu. Umuntu osundu lokhu ekhohlakele ngoba lokhu ezibona engani ulabantu abamkhokhelayo esitsho uPresident Gordhan, abangazibona njengabantu abamnyama, abazibona bona bengani bangabelungu.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekwelebhilithane. Kulive Talk namhla sixoxa ngenyathelo elithethwe ngumongameli wekwele South Africa umnumzana Jacob Zuma, yena oxotshe abaphathintambo abalitshumi lanhlanu abagoqela umphathintambo wezemali. Kambe lokho kungenza kube le nguquko na kwindlela ele Zimbabwe elidlelana ngayo lele South Africa? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuqhamuka komkhuhlane we-Ebola kwele Liberia eminyakeni emibili edluleyo kubangele ukwehla kusilinganiso senyama yenyamazana zendle edliwa nguZulu kulelo lizwe. Ucwaningo olusanda kwenziwa ngabokulondolozwa kwezemvelo luveza ukuba isiqinisa imisebenzi yokuzingelwa okungekho emthethweni okwenyamazana zendle ngokuqedwa kwe-Ebola. Umongameli wekhansili yomanyano wamazwe ase-Europe, e-European Council, umnumzana Donald Tusk, uthi impilo yabantu kumele iqakathekiswe ukwedlula yonke into lapho sokuhlelwa ukuthi eleBhilitane liphuma kulumanyano we-EU njani. UTusk uthi kumele kunanzelelwe ukuthi izizalwane zamazwe ase-Europe eziningi zisebenza lokuhlala kweleBhilitane, ngakho kumele lingaphumi leziqondiso ezizaphazamisa impilo yabantu laba. Inhlolisiso esanda kuqhutshwa ngabenhlanganiso elwela amalungelo lenhlalakahle yabantwana eZimbabwe National Council of the Welfare of Children iveza ukuba iningi labesifazana abasakhulayo babanjwa ngamandla okungena emsebenzini yokuthengisa ucansi ngenxa yobuyanga obubangelwa yikubhidlika komnotho. Kubika uMavis Gama.
Abenhlanganiso esebenzisana loZulu babekuhulumende umlandu wokwehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe osokudale ubuyanga obukhulu elizweni laqansa inani labaphila ngokuthengisa ucansi. Le nhlolisiso eqhutshwe ngokusebenzelana lenhlanganiso ezibalisa AN National AIDS Council le Progressio iveze njalo ukuba iningi labaphatheka kwezokuthengisa ucansi kungamantombazana amancane okumele ngabe basesikolo, kodwa ngenxa yokuswela imali basuke behluleke ukwenze njalo bagcine sebengabaphatheka kundlela ezingalunganga zokuziphilisa. Omunye wabaphatheke kule nhlolisiso njalo ekhokhela uhlangothi lwezokuhlelwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-ZNCWC ngumnumzana Maxim Murungweni.
Sithole ukubana ukuthi abantwana 35.5% yabangxenye abantwana esibaqhisikhulume labo baqalisa ukwenza khona umsebenzi wokuthengisa ezamacansini bephakathi kweminyaka engu-12 kufika ku-17. So kuyinto eyethusayo esabizayo sibili okumele sisebenze ukuthi sinqabele. And then sithole ukuthi imbangele ukuthi bentwana bethengise bathi bona ngenxa yokuthi bona abasayenelisi ukubhadala imali yesikolo njalo abasayi esikolweni, so bagcina nje sebethengisa emacansini.
Indlela kuphela engaluqeda loludubo uMrungweni ethi yikulungisiswa kwesimo somnotho elizweni uZulu athole kokwenza abantwana ikakhulu amantombazana banelise ukubuyela esikolo. Abomanyano wenhlanganiso esebenzisana loZulu owe-Crisis in Zimbabwe Coalition labo babeka uhulumende okhona manje umlando wokwehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe. Lokhu bethi yikho sekudale ubuyanga obukhulu kuZulu, kwafuqa abantu uqhuba imisebenzi engaqedakaliyo njalo engalunganga ebalisa ukwanda kwabaphila ngokuthengisa ucansi. Isikhulumeli senhlanganiso le umnumzana Dumisani Nkomo uthi uhulumende okhona esehlulekile.
IZimbabwe ngenxa yokuthi ezombusazi asizibambanga kuhle sesithola ukuthi laba bafisa ukuthi balethe umnotho wabo eZimbabwe ama-investors abalakho ukuthi befake kumbe bebeke umnotho wabo elizweni lapho ngelamthetho khona, elizweni lapho amalungelo empahla, ama-property rights angahlonitshwa khona. So nxa sikhangela imithetho kumbe iziqondiso kumbe izimiso abathi ngama policies and laws akhona eZimbabwe awakhuthazi ubana sikhule siphumelele njengelizwe.
Lesi simo abenhlanganiso lezi bethi kasisihle ngoba sidala ingozi enkulu kwezokulwisana lokuvimba usabalaliswa kwegciwane lengculaza kanye lemikhuhlane yengulamakhwa. Uyakhuthazwa uhulumende ukuba adinge indlela zokuthuthukisa umnotho welizwe kuphathise kwehliseni inani labesifazane labantwana ekuphathekeni kwezokuthengisa ucansi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umbukiso omkhulu wamabhizimusi aphathisa abatshatayo we-Bridal Expo usungulwe lamhlanje eHarare wangenwa ngabakulibhizimusi kanye labantu makhaza benanza iminyaka emihlanu lombukiso usenziwa. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lombukiso ngenwa ngamabhizimusi aphatheka kumisebenzi yemitshato okugoqela anikeza izimoto zokusebenzisa, alungisa amatende, anikeza ama-PA system lalungisa amaluba lamakhadi emitshato lokunye. Unkosikazi Sikhanyiso Faith Sontongwana ngomunye wabalungisa amaluba.
This year sifuna ukuthi sikhangele the earth. So we're saying we're going botanic. We're saying the green is the black. The new black is. Sifunukhamba echo, sifunukukhangelela umhlaba wethu. Instead ukuthi sibe si pollinate and doing amaya madeko lawa a pollinating umhlaba. We just want to have something a unique, something ethnic.
Umnumzana Mthuthuzi Msipho obukisayo uthi ulungisa okudingwa ngabaphatheka kulo umsebenzi labaqoxa imitshato ngaphansi kwebhizimusi lakhe ele Apo Events.
Esikwenza ekakhulu yikulungiselela abantu bonke ababe lemidlalo etshiyeneyo esusela kuma birthdays singathi imchado ama anniversaries konke lokho to thina sibuya lo konke okungabe kufunakala khonapho okuhlanganisela ama tents okokuhlalela njalo lokucebisa ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi ngalesi sikhathi bayabe bephathekile bengazi ukuthi babambe baphi bachiye ngaphi. So ngobungcishi esilabo siyabuya sibahlanganise sibenzele konke abangebakwafuna ukuthi ilanga labo liphumele kahle.
Uthi imibukiso enje inikeza amabhizimusi ithuba lokuhlangana labantu makhaza kuthuthukise imisebenzi yabo ngendlela engenza ukuba baqhubeke belungisa okuthakazelelwa nguZulu.
I-Expo le ilithuba elihle ikakhulu esikhathini sakathesi ukuthi abantu bayagijima lale lale bengazi ukuthi ezizinto bangazithola ngaphi. So siba yisikhathi sokuthi lapho ababuthana khona abantu abayenza into ezinhle kangaka bechiyene kanjalo bayanika abantu isithuba lokuthi babuye bahlele konke abangabe bekufuna bebona njalo bekwanisa ukukhetha okuyikho okusenhliziyweni yabo baphume le nto eyodwa isendaweni inye.
Osakhulayo uLucy Gwese uthi wasungula umsebenzi wokulungisa amafutha amakha angasetshenziswa ngabesilisa labesifazane elungiswa kwele France sakusoma. Kodwa sebona ibhizimusi lakhe selithuthuka okuthi sesenelisa lokunikeza imvuzo kumncintiswano weBright of the Year. UFaith uthi okuqakathekileyo kulumbukiso yikulaya abasakhulayo asebetshata ngokuthenga ngonanzelelo okokusebenzisa okulohlonzi ngalelo langa.
From Taban to Bebe, self-conscious, ngobagule life after the wedding. Siyathenga izinto eziningi sifuna ukuba lama flamboyant weddings at the end of the day kusasa sabe sifuna ukudla abantwana bafuna ukufida abantwana abazayo esikole. We see ama brides and grooms they spend almost 20,000 but after the wedding umuntu kalandla. So we sifuna uku encourage abantu ukuthi bekhone uku save ngoba we have seen ama divorces asuka bekhona after the weddings maybe sibahlale 1 year just bahambele abanye bathatha ama loan just to have this flamboyant wedding. But at the date in a siyabele zindlu zethu bona basala bebona.
Kunanzwa iminyaka emihlanu yalomkhosi kuzenziwa idili lokunikeza imvuzo kumalukazana womnyaka ka-2016 kusasa HICC Elizabeth ligoqela ukudla umculo abacebisi ama marriage counselor alaya abantu kwezomendo labantu njalo bezenelisa ukudlala umncintiswano we-raffle ozanqoba ezathola ke umvuzo wenkulungwane ezilichumi zamadola $10,000. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe. It was a friend.
Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu le ivutho lika Kristu lona elisanda kwethula idlalate lalo lakuqala elilesihloko esithi Ntambo Vimbile. Kubika uJoseph Njanji.
Themba lami likuwe Baba.
Themba lami likuwe.
Iqembu lebutho likaKristu libunjwe ngomnyaka ka-1996 njalo liqalele enkonzweni yeSt John's Apostolic Faith Mission etholakala elokitshini lelobhengula. Ngesikhathi libunjwa belibizwa ngegama elithi Botswana Boys ngoba umbono wokulibumba ufike ngesikhathi abaliqalayo bevakatshele elizweni leBotswana.
Kukhona ingoma enye esilayo ethi inzima lendlela. So nxa inzima indlela ifuna amabutho vele. So that's why sadinga leli bizo ukuthi silisebenzise ukuthi lisikhuthaze ukuya phambili.
Iqembu lebutho likaKristu lisanda kukhipha idlalade lalo lakuqala elibizwa ngegama elithi Ntabo Vimbile. Lona elile ngoma ezilitshumi ezigoqela yona okubizwa ngayo idlalade. Kukhona njalo ethiwa Themba Lami, ethi Amanga, ethi Yeyi Wena Ndoda, ethi Khuleka, ethi Mwarindiye, ethi Masibamba Neni, ethi Vukani Bandlabo, ethi Lendoda Kayideli kanye lethi Dwala Lami. Umkhokheli weqembu lebutho likaKristu Edmond Mangombe ngwe yedwa olokhe ingxenye yeqembu leli kulabo abaliqalayo. Ikanti amanye amalunga ngabalisa umfowabo uSylvester, umchelisi Mguni, uAgenda Maphosa, uSipho Moyo, uButhelezi Sibanda, uBukhosi Maseko, uNiki Saharu kanye loKhulekani Sibanda okungiyo khalela ingoma. Loba nje iqembu leibutho likaKristu libunjwe ngomnyaka ka-1996 belizicwilela enkonzweni nje kuphela. Kodwa kuthe sekufike uKhulekani Sibanda yena okuwacula leqembu beliloduma kumculo wesicathamiya eleyimpumelelo Shining Stars wabakhuthaza ukuba bacindezele ingoma zabo.
Sijabule kakhulu ngoba besingakukhangelelanga okwenzakeleyo, kodwa kube kuhle kakhulu emehlweni ethu ngoba sesithengise more than 300 copies. Abantu balijabulele kakhulu, bayijabulele umculo wegospel.
Labo abafuna ukuxhumana leqembu lebutho likaKristu balakho ukubathinta ebulenjini ebhukwini lobuso kuFacebook phela ngaphansi kwegama labo elithi ibutho likaKristu, kumbe ku-email ethi ibutho likaKristu @gmail.com, kumbe kunombolo ezithi 0778-619-432, kumbe 0772-880-291.
Hlupekile mina,
hlupekile, hlupekile mina,
hlupekile mina,
hlupekile, hlupekile mina,
hlupekile ka,
hlupekile, hlupekile mina.
Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ibutho likaKristu lihlabela ke kamnandi ligqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asehlukaneni zihlobo esithandekayo, igama lami nguNtungamile Nkomo, azibe ophe magama wangu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama, uhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.